particular, as ECC Council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is even they need to criticize the government. Kumele kube ne-level yokuyi-criticize lapho eyona khona lapho elahleka khona but it can't be that every day we are tweeting about government which we are a part of nama-platform are adequate ukuthi address those issues that we feel needs to be addressed with government within the internal system. Nanxa singaphuma public sithi hayi uhulumende lapha, for example, kule issue ye-procurement ye-City Council engenelwa nguhulumende emisa lokuthi sanelise ukuthenga ezinye izinto ezinjengama-pipes oku-repair ama-pipe bays, ezinjengokuthenga izinto zokulungisa umgwaqo, ezinjengokuthenga i-equipment yokusevisa izimota zethu. We have come up with our platforms and allow us to engage CRAS, to engage Immunity Direct to try and meet some of those impediments that affect the progress of the country. So, yeah, I'm not saying things I criticize, but I'm saying as we criticize it,
Nanto utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi ka Councilor Mahla.
Ye, ngiyamuzwa Mahlamo. Lapha kwelo ngama institutions akhona vele kuma kwethu. There's a difference between government of national unity and government that is composed of ama different political parties. Kathesi ebekhona ku Mahlamo iqiniso bayala besaba isandla yasendizo chaba ukuthi khona bangalwakala vele siba two vocals. Ufena ngalisi kuba recalla. Ngiya criticize ya at the end of it, they haven't backed back. Not because criticism but they are saying, look, this, you are not doing it properly. But at the end of the day, this is politics around your matter. We have a two-lawyer, we have a two-lawyer, we have a two-lawyer, we have a choice. One, let us vote for the majority, we work in a very power. Secondly, it's diminishing the opposition politics here in Zimbabwe, like what we have seen. And that one is slowly but surely losing the confidence in the political system in terms of
Nanto udaba Councilor Mahlangu sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akuncede
uyabona ubhuti uthembelani raise critical issues i-opposition vele kumele ukuthi iphakame ithi khona lapho uhulumende obusayo isibandlela ibusayo elilahleka khona umhlonga kwenzela ukuthi laye athinteke ababuyele endleleni liqiniso lelo esingeke silibalele kodwa okunye engithanda ukukutsho kubalaleli ukuthi uyakukhuluma ukuthi the benefit of hindsight ngoba abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna lokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza ezinye izinto mina ngakhulela ekhaya abadala babesithi kwesinye isikhathi uyazenza isithutha okunye nathi njengabantu abavele beminyenga ngoba ifandini ivela ku-treasury ka-minister we-finance and e-Zimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party
kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe lingarecall
angeke ngikhulumele amanye ama-councillor personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict ye-court akula muntu olelungelo lokurecall anzake ngizwe nemitshaba ngithekisa abantu ukuthi uzabarecall bangakhuluma ngohulumende thina sanikwa imandate ngoba uthabango secretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwelsnezimowe of course kuyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambani liye kukhuluma line kunje lokhu kukhulumeni kume kuphandle
kodwa lisebenza lapha
i-TPC libandla ebelikhokhelwa nguchamisa owaresignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba kuchamisa esuka esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi never mind about the splinter TPC kulaleyi kulo B kulo C kulo bani wa still under it ithi nekhokhelwa ngupresident Westman Ncube esiyiye siyazi ukuthi i-TPC so and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singama-councillors e-TPC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo
baningi yini abachothoza uhulumende kumbe bambalwa njalo libona ingani ngabelinye yini iqembu le-CCC engingathi uhlupho lolu lubhahe kanganani
thina njengama-councillors sikhuluma i-opinion yethu ama-individual opinions nasidibete kulezinye izikhathi lapho esilama debates khona esivumelana khona sonke njengabo council. Council amabutha raise nje ipoint sibone ukuthi le point iyaphila. Sokumelana ngiyisekele asuke umu council amdijga wezani PF ayisekele ihoteli ke resolution elilayo. I think now we get our argument on abangenza
mfake. Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Dr.
Ngakuthi wamafisana ukuthi mina nomuzwa ukuthi mahlango ugodo ngayo ukuthi okwenza benze lokho abakwenzayo iqhinga abaphuma lalo elokwenzela ukuthi mhlawumbe izinhlelo zabo ukuthi kusibulawayo zingaze zaqalela emuva ngenxa yokuthi bazokudonselwana kulicebo ababuya lalo ngabe kumele siqingele njalo lalo singathi iqhinga mhlawumbe lizajala ukuthi kusibulawayo because siyakwazi ukuthi lize lethu yonke into i-centralized nayo okwesibili ngangumlalelo ukuthi ugodo ngayo uyazavalinari bavalinandwebu in two ways ngezindlela ezimbili basegcekeni ngangesindlela okwakuqala bayadominatwa kumbe singathi ibandle labe likhosa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so fele ukuthiumananzela kathi esingakhuluma ngama-tripc net mhlawumbe bangamahlandi amathathu kube sokusiba labo blue movement okukhanya bayavuka so ngezinye indlela i-opposition politics isi-divided selehlukene kakhulu so khona khana kubenza ukuthi bangabi lamandla kodwa yena bephuma le qhinga lokuthi singenza okwesinanakazane kufana kwenze ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okhava nasithiubani okukhathele kathana bona abadayo uchabe wanichaphisa la ngikho sele kwenza lokhana ukuthi bezingazani kuthiwa kabakukoni ikubona kwami ngapha uyezama ukuxotshwa ngapha uyesama ukuthi ebandleli ukuthi alingaba namandla okuthi kuxotshwe so sokumele ukuthi lawe uphile kuzokwanifaya ipendleziyana ukuthi lawe ukuphikhende ezipho uhamba ndawone labantu labo njengakade ngakhangele phansi kunyakuvamanga ukuthi kube lama-phathi zamazwi kodwa kathelike mabile kule nto ngakajabanga lapha lanxa wamiswa but ama-coti can overtan at any time bazele ukuthi hayi ubaniseli kholile bayabekwazi athathe lama-councilan amabili abhonge abanjwa izathu kwathiwa bala macala athize so khona kuyana lako ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngato besevalile ngoba khona kufana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 labo 18 basozibekwazi zobavuka sebedetshiwe so kathesi abantu bahlalele evalile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo godo
ya kuqinisile kokunye naye ngumbono wakhe ngathi lo munye umbono but okumqoka engikuvumayo yikuthi abalaleli babekwazi ukuthi efuthiphuzelayo ukuthi umbono okuphendelani nabanye ama-resident akobulawa namanye ama-odizi atshiyeneyo basilande batshele kuma-whatsapp groups lapho esidilonga khona ukuthi thina sifuna ubulawa yathiuye ngendlela soyenzani so bangasishawudi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi basibonse indlela basiqoqeda amakhanda ikuthi ubulawayo aphumelela azobulawa yombuli.